Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 22 kumpandula 2023. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhetho ledemocracy eZimbabwe izinto ezihlala ku English dictionary asake sikubone lokho. Idemocracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njengeconstitution.
Ibandla le-Triple C lisola umongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo elizweni lakhe lokuthi umnotho weZimbabwe ukhula ukwedlula eyamanye amazwe asezansi e-Afrika. Kodwa abezanu PF bathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso.
Kanti labo bathi abakabakuhle kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona njengama-councillors ay-opposition angenile bona abakhethwe khona bagcotshwa ama-MPs.
Owake waba ngumongameli we-South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba umongameli Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uZulu weZimbabwe phambili ukuze kuqedwe ukudoniselana ukukhona phezu kwempumela yokhetho njalo kulungiswe umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-Triple C selisole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni we-United Nations izolo lapho azitshaye khona isifuba sithi eleZimbabwe yilo elilomnotho okhula kakhulu ukwedlula yonke eyamazwe asezansi ye-Afrika. Umnangagwa uthe njalo eZimbabwe kulombuso wentando kaZulu idemokhrasi kanye lokuthi ukhetho olusanda kwedlula luqhutshwe kuhle lobanje lusolwa ngamaqula enhlanganiso ezinengi ezigoqela e-African Union kanye le-SADC. Usole njalo izijeziso zenotho azetheswa yimelika esithi kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu makhansa. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance, and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during, and after our free, fair, transparent, and credible elections. Zimbabwe has been under the illegal unilateral economic sanctions for 23 years imposed by some Western countries. These sanctions were designed to subjugate the sovereign will of the Zimbabwean people. We therefore demand that the unjustified unilateral sanctions be unconditionally lifted, including those imposed on countries like Cuba. In spite of these debilitating sanctions, the people of Zimbabwe have become masters of their destiny. We are recording unprecedented development and economic success milestones. For the last 3 years, our country has been the fastest growing economy in our Southern Africa region. Further, Zimbabwe is prioritizing the eradication of poverty and improving the quality of life of our people, particularly those in rural areas.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York izolo. Abe-Triple C basole uMnangagwa besithi kuyamangalisa ukuthi uyaziqhenya ngokuthi umnotho weZimbabwe uqhuba kuhle. Kubona abantu bedubeka lokuthi ukhetho lwahanjiswa kuhle khona isadag le-AU zisithe kunenge okungahanjiswanga ngemfanelo. Sixoxele umnumzana Tim Moringai owe-CCC khonapha eMelika.
Simangele sisizwa ubaba umnankakwa ngoba I think okakathesi asikwanisi ukuthi ngumongameli welizwe leZimbabwe ngoba siyakwazi lathi ukuthi izinto azikabi-finalized. So ya yena ubuye ngokufuna kwakhe ukuthi atshela abantu ukuthi sengumongameli weZimbabwe, but thina siyakwazi ukuthi ukhetho le-democracy eZimbabwe izinto ezihlala ku-English dictionary. Asisake sikubone lokho. Okwesibili ikuthi i-democracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge-constitution ukuthi i-government yelizwe nalelo iyabe kumele ihambe according to what the constitution has said. Siyabona ukuthi umnumzana Job Sikhala lo nomzana Jacob Ngarivume ama-constitutional rights abo have not been adhered to or followed through. So khonapha ma ubaba umnankakwa ekhuluma ngokuthi kule democracy eZimbabwe hayi ikuzi uzichaza nje engakwazi ukuthi abantu bonke bayabona ukuthi the world is not in the supporting their actions during the elections.
Yebo lina lithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo okuyinto ekhulunywa ngama observers amanengi agoqela we-African Union kanye laweSADC. Kodwa umnankakwa utshele i-United Nations ukuthi hayi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo wanqoba kuhle nje.
IZimbabwe is a country among a group of nations. Amazwe wonke ale brotherhood sile regional body ethiwa yi-SADC. SADC sabona laphana eLesotho kuze kube lodlakela. Yona iZimbabwe yathumeza ama-intelligence operatives, amasocha ukuyencedisa ukubisela u-prime minister owayesekhitshiwe ongaso emthethweni. So there are rules and regulations for ama elections and ma elections protocols and how to follow the constitution among the SADC brotherhood. Singasuka khonapho siya ku African Union. I African Union ile mthetho layo etshela ama countries wonke ukuthi ma ungalalela your regional brotherhood ku AU lakho kule mthetho ekhona. Sifanana labantu abahlala endlini elobaba lo mama. Kulomthetho everywhere where you go. Ungayisuphula yona lowo mthetho, then there is repercussions. Khathesi eZimbabwe asila president. Sonke siyakwazi khonokho. The whole world is saying ukuthi ubaba umnankagwa ekhulume esithi there's a president in Zimbabwe, hayi lola soqiniso ngoba siyakwazi ukuthi iSADC layo sizwe ubaba uRamaphosa esithi abakanikwe i-final report so they can sit down bakhangele ukuthi okwa hamba wrong yikuyini. So kwakathesi hayi siphonga ukuthi sile representative evele eZimbabwe but umongameli welizwe asila.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-CCC khonapha eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi ngempela kulo mbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Ukhetho nkombolo wahamba kuhle. Isibonelo ukuthi konke kusho kwenziwe, sokonke sokudlulile, ukhetho soludlulile. Kanti labo bathi abahamba kuhle, kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona, njengama-councillors ayi-opposition angenile khonapho akhethwe khona, bagcotshwa, ama-MPs alama-senators bangenile lapha abakhethwe khona, bangenile edale le-parliament, bangeneleni nxa ukuthi ukhetho luhamba kuhle. Kungani bevuma ukuthi okunye lokhu bawinile, kungathi bengavumi ukuthi kulapho abaphumelelanga. So konke lokhu ngawukhangela nkomo, ayisiyo nto enhle naleyo ukuthi abantu bebesezinto zokutshona bebhodisana le nto zonke ezinjengalezo. Futhi abantu ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle, abatsho bengekho bengangenanga lapho bakhethelwe khona, behle bezimele eceleni bangenelayo.
Bathi bangenile babagawule ngoba ngokutsho kwabo kabafuna ukukhalalela indwangu amasimu.
Hayi, ukomo inhlala yenza inhlala ikho bahlala bekukhuluma balamanga ngabe njalo ukuthi uthi abakho ngokulungisela abantu bangokulungisa okuqondane labo kuphela lezikhwama zabo abanani lokulungisela abantu uZulu yinkulumo yabantu abanjalo bazi cebela kuZulu ukuthi kuthi xa besithi wena uqedwa lwabawe xa bephakathi kwentu yakhona hayi balamanga ukhetho xa abantu bezithi bona ukhetho lwabawe abameceleni sibone siuthi baqinisa ukuthi ukhetho lwabawe but xa bephakathi laphana even xa bazama ibandla labo lazama ukuthi ithi hayi mani neceleni kodwa bayala kakhulu ukutshengisa ukuthi bayavuma ukuthi ukhetho lwabawe.
Uthe njalo uMongameli Mnangagwa eZimbabwe usegxilise umbuso wentando kaZulu esingathi democracy. Kodwa abamabandla aphikisayo labanye abalwe lamalungelo bathi hayi idemocracy kayisekho eZimbabwe abantu bayahlupheka bayahlukuluzwa abanye bayathunjwa bayatshaywa ngesikhathi zokhetho akula democracy ekhona ngokutsho kwabo.
Yazi umbuso khona lo kaMnangagwa kaJesi awusombuso lwana ofana lo kaMgabe abantu bakhululekile bazenzela umathanda ikubazwa bekhuluma intando yabo bekhuluma into ezingayisizo kulokuthula kuleli lizwe akufanani lamazwe amanye esingabala njengabo South Africa ukuthi umuntu uyabulawa nje uthola umuntu ezihambela lapha eZimbabwe umthetho ubanjwa njengomthetho umthetho ngomthetho nkomo la njalo abantu bakhululekile umuntu uvikelwe ilungelo loluntu liyelusiwe lapha eZimbabwe njalo umuntu yena ngokwakhe uvikelwe kakhulu kwedlula yonke into ukwedlula yonke inyamazane engabi khona lapha elizweni lakithi kodwa khonapho abantu bakhona abanye sebagcwala nje ukuthi idemokhrasi nale ekhona sibenza bephongudelela nje begcine besenza into ezingayisizo uthola abantu bekhuluma lento ezingayisizo bephambanisa abantu kubo kulokuthula elizweni leli wani kokuqakathekile ngoba ukuthula into yakuqala nkomo emele ibe khona ukwedlula zonke izinto bese kulandela lokho abantu bona abakhuluma ukuthi akula kuthula eZimbabwe akula democracy bebezigambeni la olalokho mina vele mkomo nyamangala anzange ngizwe ukuthi abaphanjanisiwe emhlangano kade besenza bebekhantaza bekhululekile esigabeni sethu ngingazi kwezinye indawo ezicatshileyo engxa esingazaziyo but labo abantu bebezikhantalela bezenzela umathanda besenza yonke into abazange nongeliphi ilanga kulelinye lapho enhlangane khona ukuthi baphanjaniswe emhlanganeni yabo kulesi sigaba esikisho sakithi le.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa, umnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uZulu weZimbabwe phambili ukuze kulungisiswe ingxabano ekhona phezu kwempumela yokhetho njalo kuthuthukiswe umnotho. Umbeki wethule amazwi la ekhuluma lomsakazo we-SABC eseNew York ngapha eMelika. Uthenxa ungumkhokheli uthole ilizwe lakho lisebunzimeni obufana lobeZimbabwe kuyabe kumele uthathe amanyathelo aqakathekisa uZulu njengalokho okwenzakala ngo-2009 kuze kubunjwe uhulumende wenkazatho phakathi kwebandla leZANU-PF lele-MDC. Umbeki nguye owakhokhela inkulumo zokubunjwa kukahulumende lo esangumongameli. Osomabhizimusi bakobulawayo babe lomhlangano lomphathintambo wezamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni izolo bamethulela izikhalazo abathi kumele zilungisiswe nguhulumende ukuze kuvuselelwe amabhizimusi akuleli dolobho njalo kusungulwe amatsha. Kubika u-Anastasia Ndlofu.
Umhlangano lo ungenwe ngabosomabhizimusi abedlula amakhulu amabili abavumelane ukuba idolobho selibhazalele kwezamabhizimusi. usomabhizimusi osakhulayo unkosazana noMathamsanqa Simanga uthi sokumele kusebenze ubulembu ekuthengiseni impahla elungiswa eZimbabwe.
Mnanza khuluma nge-digitalization, e-commerce, ukuthengisa online, ukuthi abantu bezama ukuthengisa online ngoba yindlela eyaphambili ukuthi abantu beyazi ngama-products abo, not just eZimbabwe, but emazweni la angaphetsheya.
Usomabhizimusi olungisa insimbi uMnumzana Dosen Mengisi ucele ukuba kube lamathuba avumela ukuthenga imitshina emitsha.
La ukhangela imitshina esebenziswayo lapha eZimbabwe, it's old machine. Yeah, but 1960s to 1940, 1930. So imshina leana can't compete. Kaya kwanisi uguti ilinga lele mshina isebenzisa India. Ukuti nga umuntu ya Zimbabwe, ANZ one product. E India, wala yenzi 60. E China 50. E South Africa kumbe 20. So akulingani. I market ya Zimbabwe ikona. Abantu wakakulu mkuti ya Zimbabwe kula market. Ama imports ka test maningi.
Umkhondiswa amabhizimusi amancane iSMEs Chambers unkosikazi Sithabile Bebe ukhala ngokuthi amabhizimusi awalamali yokuwavuselela.
Bengele lokuningi kakhulu ngoba abantu bakubulaya sebesafika kakhulu. Abantu abalamali izinto kazihambi njengoba la ubona. So sikhangelela ukuthi izinto ziphutshe uminista njengoba esithembisile. Imali bekhona ama-SMEs athole umsebenzi ngoba ama-SMEs ayanamsebenzi. Lokutshelwa lokho sokwenzakele lokhu kubulawa yentsho ukubone abantu abaningi they were affected and okubuhlungu okokuthi vele abanye abantu ababa bayanga esikolo ngenxa yokutshelwa la ngenxa yokuthi akula mali.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo.
Sivumeleneke manene lamanenekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodwe ezini. Ukhole ukuthi angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. USithembiso Nyoni angaqamuka uColdat will not hold the seat. But together as this triangle is secondary, we will make sure ukuthi iBulawayo, as one of the speakers say, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Osomabhizimusi bacele unkosikazi Nyoni ukuba acele uhulumende ukuthi aphume lemithetho elawula amabhizimusi ehambelana lesimo somnotho welizwe esikhona manje. Kusebenziswa imali njalo ehambelana lomnotho welizwe, kulungiswe imigwaqo, kuthengwe imitshina yakulezi insuku ngoba ekhona isimidala. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. IZim Live ithi kulabasekeli bezanu PF abalishumi lambili 12 abamiswe enkantolo besethezwa icala lokuphehla uDlakela ngemva kokutshengisela emahofisini ebandla labo eHarare ngolwesibili. IChronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usole amazwe aphetsheya esithi achumayela ivangeli lamalungelo oluntu kodwa wona ephehla izimpi kwamanye amazwe. Soku yisikhathi sempiko yenu.
Studio 7 njani? Basakazi bethu siyabonga kakhulu umsebenzeli sethulela wona. Okwakitho kwezimbabwe akusakhulunywa lo. Asisakwazi ngesokuhlangene kwaba yigidike waphinde kwaba la yini futhi iSodoma leGomora ngoba kusekhaya ngale kunzima bafowethu. Kunzima. Yazi nxa sisizwa kuthiwa khona ye kuthiwa bathi belungisile eze health kuthi ezibhedlela yazi abantu bangabothi abantu amanga into engekhoyo and labona abalandela izano bakithi akililandeleli ithulelile ngoba niyalakwazela ukutholayo lisiyeke lethu nesihluphekayo lingakhuluma imanga esibhedlela manje umntwana mayeqabukile ethukile uyahamba esibhedlela umntwana ufuke ubhalele ukuthi ihambe ethenga iplaster into zeziplaster ekhemisti ukuze umntwana eyifakwa iplaster isibhedlela kuthiwa isibhedlela asingela plaster khonapho singathi thina isibhedlela kulotshintsho olukhona khona lapho hhayi kungadlalwa ngabantu la abathola khona ukudla khona ngale kabadle bethule bengabokuqambela abantu amanga bengabaqambi sibili amanga ngoba kuzwisa ubuhlungu lokhu thina abanye kuzwisa ubuhlungu ngoba kwapha siphanda nzima sisemazweni umntwana selimile sisesibhedlela sokuthiwa kufunakala iplaster iplaster yakhona iyathengwa ngapha yena uqamba amanga uthi ezibhedlela sokurat kuba phakathi komphakathi hhayi nyamesaba la ubaba wena umnankakho hhayi amanga lawo sokasoyindoda la umfazi olamanga sohambona ukuthi umuze ngawakha
ungakunjani msakazi nabalaleli ikhabhinethi kamnankagwa le uyisethaphe for ukuthi bantshontshe hhayi kuntshontshe kokudlala and manje ithemu yakhe yokugcina sefuna ukuntshontshela isayini yiyo nje into afuna ukuyenza and ngapha nabantu be-CCC uchamisa uthatha abantu be-Harare zobafaka kobulawayo and mandebele niyasetshenziswa angazi nizovuka sekutheni inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngiyabonga msakazi
Salubonani basakazi be-Studio 7 labalandeli bonke nje umhlaba wonke jikelele lingabe linjani basakazi abahle ukhuluma u-KB ya lapha besikhuluma ngale nto yamnankagwa le ukuthi yena uyazifaka emhlanganweni kuphela uyahamba yena okhangela ukunyamalala ebeloku ehambahamba kuphela ehambahamba uhluleka ukulungisa into zaselizweni etshela abantu ukuthi izibhedlela zirayithi zirayithi ngabi izibhedlela ukhuluma kuphela ngoba ufuna ukuthi bebuke ukuthi uyayenza kukhona into ezamayo kungela ludo ejwayela abantu kahlale lo muntu luyadelela
asalibonani Studio 7 ekhaya elihle ko-VOA VOA siyabonga mna ngagobe bengikwazi udabula into azayikhuluma kuyende ukhala ama-sanctions lo ndoda kodwa lo ndoda ama-sanctions akhala ngawe nathi usifakela ama-sanctions ngawo uzenza inkunzi kahlangane nezinye inkunzi ezimgilayo inkunzi ayigilwe ngezinye inkunzi so nanto apho sifakela ama-sanctions nathi size sihlala emzansi ngenxa yokuthi sibalekele ukuthi ama-sanctions akhe la last time umtafatsa mgwadi uthe abantu mabuthi bengakhuluma kabi ngezani kodwa umuntu angakhuluma kabi ngopresident kufanele abotshwe so abakwamukele nabo lokho ma sibotshela thina ukuthi sikhulume ngokuthi umbuso kamnankagwa siwufuni siyabotshelwa lokho naye kabotshele ukuthi uqilibezele ukhetho ey kabotshwe so umnankagwa ama-sanctions a-right naye manje ubhizi izolaphana ukhulume ngendaba yezibhedlela ukuthi yena bakwazi ukumela i-healthy manje kanti waye ngabani i-healthy bayimele udavid coltart uze wayenqaba ukuthi enikezwe imoto ngenxa yokuthi ebona ukuthi i-healthy ifile yena i-healthy ayibona iphila yiphi elo madala lo eyi abantu bezanu kahle kahle bonke siwabalimaza abasaboni sebe-blind
Studio 7 linjani bahlonishwa bani hayi thina siyaphila ya sasathwala nzima sibili isizwe sakithi lizwe lethu sithole nzima kakhulu ngokubuswa amaganyana amaganyana azasivusa sibili ukuthi bafuna bahlala besona siyenhluphekweni ebuhlungu kakhulu ngoba nisizwa kukhulunywa izindaba zabomnankagwa bekhuluma khona le mhlanganweni abakiwo into yonke abayikhuluma ngamanga mina ngikwazi ukuthi abantu abashiwa kuhamba njani empilweni zabo and balamanga amakhulu odi vele abaselanihloni lamanga bazinongitsho amakhwapho omnankagwa ayi sithole nzima kwelakithi umnankagwa ngosathane silomkhulu akhona hhayi kancane akulanti uthi uyenza into enhle elizweni kungela ivini into ayenzayo hhayi awungusathane lo muntu mpela hhayi unkulunkulu asathi uzasizwa nini ukukhala kwethu kodwa hhayi siyazi ukuthi unkulunkulu akalibali uyalazela khilana alibekileyo abantwana bahlehlishelwa ngabantwana bahluphekela abantwana bethu abo isikhulu fee ezibhedlela ivele akulanto enhle ezimbabweni yonke into yinyakanyaka kube ngaqeda kalyongomnankagwa umnankagwa kula nto azayiyenza kulani lizwe vele eshi kunzima bafethu siza kuthini hayi ngiyabonga ukhuluma ngosibana ngikole kutswana hayi ayi sithole kanzima kodwa nhliziyo zami ngenhliziyo yami mina ibuhlungu kakhulu ngelizwe lenyaka
Studio 7
Leyo bekuyimbiko esithunyelwe ngabalaleli beStudio 7. Nxa ufuna ukuzwakala lawo emlaleli, thumela wakho umbiko ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ekhuluma emhlanganweni walonyaka Open Government Partnership Global Summit, unkosazana Samantha Power wathi kuqakathekile ukuba kube lekululeko kaZulu emazweni omhlaba wonke jikelele. Uthi lokhu kwenzakala uma uhulumende ephathisana labantu kukho konke akwenzayo. Uthi emazweni lapho uhulumende adonsa khona kanye-kanye loZulu, kuningi okutholwa ngabantu okunjengokuba lesamba semali esiphathisa uZulu. Uthi uma kukhanya okwenziwa nguhulumende, lokhu kwenza ukuba kwenziwe amatshe aligugu lokunye ngendlela eqondileyo. Unkosazana Power uthi uma uZulu ebhatheka kunhlelo zikahulumende, abantu balakho ukuthi kwenziwe abakufunayo okunjengokuthi okwenziwayo ezigabeni kubancede kakhulu khonapho abahlala khona, ekwakheni izikolo, ekuhambiseni abantwana ezikolo, ukwakha amakilinika lokunye okuqakathekileyo. Uthi ukubambisana kwahulumende loZulu okubizwa ngesilungu ukuthi Open Government Partnership kuyaphambili. Uthi kusobala ukuba kuyaphumelela lokhu njalo ohulumende bentando kayiphikiswa sebethwaliswe nzima ngabantu abafuna ukuzibusa. Unkosazana Power uthi lokhu kuvezwa kuphenyo olusanda kuqhutshwa ngabe Freedom House. Uthi balwisana kakhulu labohulumende abakhokhelwa ngontando kayiphikiswa. Lempi ekwele Ukraine layo uthi kuzabonakala ngokuya kwesikhathi ukuthi kuyavinjwa kumbe hatshi labo abazama ukuhluthuna amazwe abanye abantu. Uphawa uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlelane kahle loZulu ukuze kube lozibuse ogcweleyo. Uphinde wathi kule ndawo ezinjengesabelo seKaduna kule Nigeria esaphuma lamaqhebo okusebenzelana lohulumende, basebenzisa inkundla yokuxhumana ebizwa ngokuthi yi-Eyes and Ears. Umuntu obona okwenzakalayo uyathumeza enkundleni le abantu lohulumende bakhulume ngakho kulungiswe ngesiphangiphangi. Lokhu sokwenza ukuba abesifazana bengabeletheli ezindlini njalo kube lezakhiwo ezikhangelane labazithweleyo lokunye. Unkosazana Power uthi uhlelo lwe-Open Government Partnership lukhangelwe ukuba luzamemetheka emhlabeni wonke jikelele. Uthi uhlangothi lukahulumende wakwelamelika olubona ngezentuthuko olwe-USAID solubambisana le-Open Government Partnership ekumemethekiseni uhlelo lolu oluzanceda uZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sizigqiba ke lapha ezekuseni mthwakazi, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lisola umongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo eZimbabwe lokuthi umnotho welizwe lakhe ukhula ukwedlula eyamazwe wonke asezansi ye-Afrika. Kwanele likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo 7:30 na Oliver Lelisayo nguntungami linkomo.